Baba Moya kutshela ukuthi soku lamabandla mangaki asetshengisele ukuthi afuna ukungena kukhetho.
Owakathenga asinaqiniso njengekhomishini ukuthi mangaki afuna ukungena kukhetho. Kodwa esingakutsho ukuthi soku lamabandla esingathi thina asesitshelile ukuthi aya exist elizweni angaba ngu-107. So kutsho ukuthi kule possibility yokuthi nxa wonke lawo mabandla asibhalele izincwadi ngesikhathi besithi bona bangamabandla akhona eZimbabwe bengakhonjesa bonke, kutho ukuthi kungaba le 107 cases or 107 parties eziyabe zikhonjesa. Sijayele ukuthi sibe le mihlangano esiyenzayo njenge-commission lapho esibiza khona amabandla awezombangazwe eZimbabwe ajayele ukuya ngobuningi bawo wona lamanabe engiwachoyo abo-80, 90 states khangela okwayizolo abo-107. So kusho ukuthi i-democracy yethu iyakhula, abantu abaningi bazibona bele ntshukuntshu njalo bephethe okuthile abakuthengisela uZulu weZimbabwe kukhethi lolo oluzayo.
So ngakukhangela-ke amabandla angu-107 nxa ukuthi ungaba lama-presidential candidates ukuthi laba abancintisa ukhetho lukamongameli babe baningi kangawo, i-ballot paper iyabhalwa njani?
Kusho ukuthi bengabuya babe njalo i-ballot paper izaba ngamapheji lamapheji amaninginingi ngobuningi bawo. Kodwa esingakusho ukuthi from i-experience yethu eminyaka eminyaka yikuthi loba nje amabandla ajale ukuba maningi, kwakuthi nxa sokufika kukhetho, nxa sokukhontestwa i-presidential election, kujayele ukuthi kube ngani ama-numbers ayehla aye phansi. Abajayelanga ukuthi adlule 5 or 6 ama-candidate akhontestayo for i-presidential. Abaningi bayabe bekhona besenelisa ukuthi bakhonteste ukuthi babe ngama-members of parliament, abanye bekhonteste ukuthi babe ngamakhansila. Asicabangeli futhi ukuthi lonyaka wonke ongu-107 angafaka ama-presidential candidate. Amanye sasebabona isebheke amanye amapartisi, kodwa ngapha ngaphansi ku-House of Assembly akukhansili, yikho abajayele ukungqekilana ngobuningi babo. I-ballot paper lakhona lijayele ukuthi liwe ngelilide kakhulu. Njengoba usazi Gibbs ukuthi iZimbabwe ilalokho ukuthi ayi-harmonized election, okusho ukuthi ama-election lawa ayenziwa ekuhlanganisiwe emathathu. I-election eyokukhetha umongameli welizwe ile-ballot paper yalo, kuzobuya i-election eyokukhetha i-House of Assembly ile-ballot paper yalo, kuye sekubuya i-election eyokukhetha okhansila ile-ballot yalo. I-ballot yakhona iya ingani ibanje kusukela ku-presidential ikhule isiya ku-member of parliament ibe isikhulisisa ngapha isiya ku-council. Sibone ngathi kungaba njalo lakathesi kusebenzayo
lokho. Yes, sizo njalo ukuthi kule bandla okuthiwa i-National Patriotic Front elingani lilobudlelwane lowaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Siyabona ukuthi selinikile amaphepha, sebelinikile amaphepha ukuthi bangene kukhetho. Akusele kancane ukuthi babisenini njalo liwavumile yini amaphepha ukuthi kumele bangene.
Emalangeni mhlawumbe amathathu amane adlulileyo ba-aplayilabo basibhalele amaphepha besitshele ukuthi balibandla elezombangazwe. Incwadi yakhona ngilangisiza ibisayinwe ujaha wakojelas Mohariwe lo ndoda lo kuthiwa ngu-Brigadier-General Mdingiri laye isitsho ukuthi sebelibandla elikhona elifisa ukukhonjesta i-election. Iyamukele incwadi yakhona ngenxa yokuthi thina eZimbabwe umthetho wethu awutsho ukuthi kube le-party erejistwayo. I-party iyakwazisa nje kuphela ukuthi thina sesikhona, sitholakala endaweni enje, bese ukuthi thina sokufikela ngalo khetho ele-nomination ebefaka amaphepha abo labo ukuthi babe-nominated. Sivalile like emaphepheni ukuthi leli bandla bengabe lilibandla elisekelwa mhlawumbe ngulo wayengumongameli welizwe. Thina kithi akulani ukuthi ibandla lisekelwa mbani, akulani ukuthi likhokhelwa ngani, akulani ukuthi lilobani phakathi kwi-membership. Yithi thina esikwenzayo kuphela ukuthi sithathe amaphepha akhona esiwabhaleliweyo kuphela, sazi nje ukuthi kulamabandla anje, ngoba thina singonomtende sitshaya kuphela intende, sitshayela wonke amabandla lawo adlalayo, singakhethi uhlangothi, singakhethi umhlobo, singakhethi ukuthi bakhuluma ulimi olunjani.